angivumelani nabo labo abantu ngeripoti yabo lethi kube nodlame ngesikhathi sabafika layo. Kuyikuthi engikubonayo imisebenzi lenkomo ikhangele ukuthi iqhutshwa ngobani. Nabantu nje inkomo abasebefuna ukuthi ngesikhathi bese kulanda uthetho babe ngabantu abangcolisa ibandla lezanu p f bengcolisa urhulumende wezanu p f okwenzela ukuthi kubancedise ekhethweni lolo olubuyayo. Njalo inkomo hayi eqinisweni lonke ngesikhathi lokho esikuyiso lesi kunye udispensation ngathethi lapha udlana nkomo ukuthi libone ngesikhathi esedlulele kusebenza republic lapha udlane kalukho nkomo udlane abantu bazenzela okungokwabo. Yikho ubona abantu laba nkomo ngathi sebesenzayo sebesithi nabantu so babe nento abafundelela yona ukuze baqinise indaba yabayamafanishini bamele beyifakuthi indaba yamafanishini ngoba ngasethi bazuke lapho abantu ekuningi ama-wath afrika ethasa imangalisa abantu beqala indawo yokuthi ama-fanishini zawafuki ngele so indawo yokuqatha so khonokuyinto kunje akona kokubuyayo kuyabancedisa ukuthi bathi babambelele ukuthi ama-fanishins ba-alele kube bebambelele kiwo akunalutho kuphela akuseqiniso lokungoma.
Kodwa insiza lasematobo bagawule sibone kusiba lodlakela sabona amalunga ePhalamende afana lo nkosikazi Jasmine Tofa belimala belaliswa lasezibhedlela.
Ukukhona nkomo ngike ngathi emalangeni adlulayo sisilandelela indaba zelezendayo sikhangela sikathi kuyini siloku eyenzakalayo. Uzathola ukuthi into mamareport aphumayo phansi kugrawundi khona ngale azathola ukuthi abantu abanye abaphile babeprovoka abanye abantu kadabuke imisinsindo enjengayenaleyo abapheshayo imisindo kunabanye abaphile bahamba bepheshe imisindo kwezinye indawo. Yazi nkomo finako mmangali khonoko ukuthi bona abantu bayasisisiona babedlama olumangalisayo bona abantu ungakhangela into abayenza ngalo bakhuphe ngesikhathi kube kuthambulayo yilodlama bahamba kwese sikhathi bayahamba besenza bayaprovoka abantu kwesikhathi ngamunye ekhuluma yodinga lana kuyena sibalindele labo bantu bathola ukuthi imbube basiqabe ngalokho sibalindele sibalindele ungakuthi nolungisekela ibhayela eshinto ulindele abantu ukuthi bengayenza sozayenza so ngibona anayisikho lokhu abantu ku-Second Republic lapho abantu bakhululekile kule kuthola yonke into abantu bazidantasela kusho kodwa nkomo abantu ngabantu.